So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 kuNhlangula 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are encouraging candidates to send in their nomination papers now.
Ukusikutaza laba abazanqindisa ukuba bathumele amaphepha abo.
IZimbabwe Electoral Commission kutaza abazanqindisa ukukhetha oluzayo ukuba behambise amaphepha abo masinyane kudalene nomination court.
Ikhazi yona ila esithi amavolunteers abavuyayo bazifaka phambili ukubana labo bekwazi ukusincedisa le 4200 lize lonke.
Inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe ithi ilamalunga edlula inkulungwane ezine. Amabandla aphikisayo athi iphazi yenza ongekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ikutaza abazancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ngqwabakazi ukuba belungise masinyane amaphepha abo azahlolisiswa lidale le-nomination court ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana Rodney Kiwa isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission njalo engumsekeli wekomishini le utshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuba kuqakathekile ukuthi abazancindisa belungise kahle amaphepha abo kusese lesikhathi kungakafiki umhlaka 21 Nhlangula. Ukiwa uthi laba bafuna ukuncindisa balakho ukuhambisa amaphepha abo kungakafiki usuku lolu.
We are encouraging candidates to send in their nomination papers now.
Ukusikutaza laba abazancindisa ukuba bathumele amaphepha abo bakuta zeni ukuba bazela amaphepha abo kathesi.
Kiwa wethule inkuthazo le ngesikhathi ibandla leZANU-PF lilolodwa eselivezele uZulu amagama abazancintisa ukukhetho lwamakhansila, amalunga edayela ephalamende kanye lolukamongameli. Umnumzana Admire Masikati okuhlangothi lwabatsha kubandla leli uthi bazalungisa amaphepha awo ngendlela efunwa yiZEC.
Abantu babezikhethele umuntu abamfunayo ukuze ayenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama-harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gadala lokuthi awine nxa esengcikela namanye amabandla abekhona ukhetho. So mbona ngathi ibandla leZANU-PF liyenze kuhle.
Amabandla aphikisayo akhanya lokhu edinga abazawamela ukhetho oluzayo, kodwa athi azahambisa amaphepha kudale le-nomination court ngendlela ehlelekileyo ngeviki ezayo. Okubandla le-CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga uchasisa ngalokhu.
Lokho kukhulunywe yizekhi ukuthi abafuna ukukhankasa ekhethweni sebengaqala ukuhambisa amaphepha abo ukuze ehluzisiswe yizekhi belungiselela i-nomination court. Yinto esemthethweni kakhulu njalo njengebandla lathi yinto esikhangeleleyo ngoba abanye benqabesazi sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kuma-province angafika 9 out of 10. So kuma-province lawa kathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu.
Umnumzana Kuda kwashe Zulu okubandla le-Alliance for the People's Agenda apha uthi sebelungisa amaphepha abazawahambisa e-nomination court.
Ngizimisele ukuthi ngihambisa amaphepha lawo e-court ngolwesithathu iviki ezayo ngoba akula ngenye indlela esingayenza ngaphandle kwalokho, ngoba kumele siwuncintise umbuso khona, sibancintise laba abadala sebekhulile kungene thina emahofisini ngoba labo bahamba impini isikhathi besabancane. So lathi sesiyenza khonokho abakwenzayo, we are following their footsteps.
Umnumzana Ebel Jamuka oyebandla le-People's Unity Party uchasisa ngamalungiselelo ebandla lakhe.
Abanye esisebenza labo ephathini ethe PUP sebeqedile ukuyenza i-clearance yonke into ifuna nomthetho, sebelinde isuku lokufaka ama-papers yabo ku-nomination. So kukhetho siyangena.
Amabandla phose wonke yaseqalile ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimntondolozi Ndlovu.
Abakhokhela inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe okucatshangelwa ukuba ikhokhelwa ngamapolisa e-NCIDA awe-Central Intelligence Organization kumbe CIO bathi balamalunga edlula inkulungwane ezine kwele Zimbabwe. Bathi bazisungulela inhlanganiso le hathi ukuba ikhokhelwa ngamapolisa e-NCIDA. Kodwa abakumabandla aphikisayo bathi inhlanganiso le ingxenye yamapolisa e-NCIDA. Umnumzana Kuta Musanka okuhlanganiso ye-FAS uthi banikwa imali ngabantu kanye lamankampani atshiyeneyo. Ulandula ukuba bakhokhelwa ngumnumzana Walter Tafumanei, omunye wabaqondisi be-CIO.
Ilamahofisi ethu avondiwe lapho engikhona lethimu yami isebenzela khonapho yenza ama-decisions e-FAS. So abantu labo nxa becaba ngokuthi hatshi i-said my duty to try ukuthi ngibaqondise ukuthi bebone indlela eyiyo.
Ye, kodwa-ke ilamalunga amaningi kangakanani i-FAS eziqintini? Sizakuthola sibili baningi kakhulu, i-district le-district lomuntu kuyefika la ku-provincial level, njalo abantu bayahola imali yonke le ilithatha.
I-FAS yona ila esithi ngesikhiwa ama-volunteers laba ababuyayo bazifaka phambili ukubana labo bekwazi ukusincedisa le-4200 lizwe lonke esilabo bayavolontiya. Kodwa nanxa bevolontiya lathi siyadinga ukuthi sibanike nase izimadlana futhi bethole ama-airtime bekhona ukufona bekhona ukudla nabecampaigna. Imali leyo sincedisa singathi ngama-volunteers nje abantu abasincedisayo lapha nalaphana bebesincedisa ama-donors besincedisa nje ngemali esijiyeneyo. Sase siyavuka lathi siyengalwana la esifakele imali esifakele siyafila singatholi lapho esingathi i-consistent isosi engasilekisa ngemali.
Uhulumende-ke alitholi imali khonapho kumbe losekelo?
No, uhulumende akutholi imali. Akutholi imali kulesifiso sokuthi sithole kodwa uhulumende akangenele okwepolitics ecedwa liso lina liso behulumende so asilinike nasente so uhulumende ngakafike.
Ye, siyakhumbula njalo belingani liyakhankasa ebantwini nxa besiyakhangela amagama abo khona ngale ku-voters roll. Kuthiwa beliloba abantu phansi ubhale ukuthi lo igama lakhe mbani uhlala ngaphi. Belikwenzelani khonoko?
Ya, lapho silabantu esithi ama-volunteers ethu balabantu babo abakumahlelo esithi ngama-members elunga le-ZANU-PF. Ngikholwa le-opposition layo seyabona yathi i-strategy yayo kuthiwa yi-Brumango ukuthi ube luhlaza phandle ube yelo phakathi. Batho ukuthi bona amalunga abaphakathi kwe-ZANU-PF bona balamalunga. Thina samalunga amaningi akuma-structures ethu. So thina sakubona kufanele ukubana hatshi njenge-organization yasibeni le-analysis yokubana out of 6.5 registered voters bangaki abangabelunga lethu abazahamba besiyakhangela amabizo abo esithi i-inspection. So abehlezi nje kathana le-police station bekhangela ukuthi okay lo ukumaselethu ubuyile uza ukumaselethu ubuyile ngakho-ke basinika i-analysis. So kathesi kulama-36 ukuthi out of 1.7 million abajekhayo esicabanga ukuthi ngabe ngiphi nami yikho sesikwenzela kuphela and sasikwenza mgcini.
Umnumzana Kuta Musanka ukuhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe esekela ibandla le-ZANU-PF. Kasilelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Walter Tafumanei. Sixoxe lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Sithanda ukuqinisa abantu bakwethu ukuthi hatshi bo ifazi ayisiyo civic organization, ayisilo bandla elizimileyo lodwa. Lasungulwa ngamajaha eSolusi College besithi bona bafuna ukuthi bancedise izano ukwenzela ukuthi bawina ama-election. Basebethatha imicijo yayo yayalungiswa yabunjwa kuhle ku-Central Intelligence Offices headquarters. Njalo silobufakazi ukuthi u-Deputy Director of CIO nguye othungamela le i-organization. Asithandabuzi ukuthi yingxenye ye-intelligence organization ngabantu abafuna ukudunga ama-election bazenze njengabantu abazimeleyo bona befuna ukuthi ama-election la angahambi kahle.
Baba Mafa, likutsho ngaliphi khonoko ukuthi ungani nguye okhokhela inhlanganiso le? Likuthatha ngaphi khonoko?
Siyababona indawo zonke, siyababona kuma-polling stations wonke, kuma-province wonke, ngabantu abaziwayo ukuthi bathelela ngaphi, ngubani obalawulayo, le njongo yabo siyayazi. Ngalokho mahlabezulu asibeni lezibindi senze umsebenzi wethu singabuyele emuva njalo singathanda udlame ngoba wona bafuna udlame ukwenzela ukuthi badilize ama-elections la ngoba sebebonile impela ukuthi lonyaka bazabamba insiba zejuba i-Triple C lo-President Chamisa yibo abazatshaya intambo. Ngalokho sithi ayi abazimelanga bazalwa yizanu njalo babe imbaxa ye-CIO. Lokho silobufakazi obukhulu kodwa-ke sizanqoba noma besenza imicimbi-cimbi yokuthusela abazali emakhaya.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC sixoxela ekobulawayo. Zithwele nzima izakhamuzi zemcwazini esiqhintshini seMatopo esabelweni seMatopeni South lapho amasela azenzela umathanda etshontsha izifuyo zabo ikakhulu obabhemi. Kubika intathelizindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Kusukela ekuqaleni kwalo umnyaka sokunamadonga afika amakhulu amane 400 okubikwa ukuthi atshontshwa kulesi sigaba. Iningi selilala liquthile komvunda lilinde izifuyo. Ugogo Magasela uthi amasela atshaya avala isiba sakhe sababobhemi.
Ngibatshontshe ebusuku kade wava ufika amadonga afika.
Utshontshelwa mangaki wena?
Mina ntshontshele 7. Kondo yawube khona lapha ephumula le Bellevue. But-ke sihambe se-reporter. Kwesinye isikhathi ungaripota uzokutade nga-3 months. Ngoba bengaze behlangane labantu beqhuba amadonki. Abababuzi, uyahamba umuntu nje watshontshile ahambe, ahambe la. Amasela abaleka atheya amapholisa. Hhayi uhulumende kasikhangeleki ukuthi amadonki aqakathekile ngoba ayasinceda.
Esinye njalo esekamuzi umnumzana Mika Mpofu uthi sebaqeda amadonki akhe njalo kwamanje sebengenela le nkomo zakhe.
Hayi kutshontsheni bayatshontsha ngabuzi, ba kathesi basanda kungitshontshela inkomo ezimbili. Angathola kuphela amabhera ziqunyiwe eceleni komgwaqo. Akulokhu sokwabantu njengamapholisa ngisengaripota kakhulu. Akula muntu osebenza kwambamba. Akula
liyakhala lepholisa lesigaba umnumzana Never Chuma.
Hayi lapho isifuyo zivele ziyaphela kuphela kakhulu zidonki. Inkomo yebakwenza kodwa hhayi akuvamanga ukuthi kulandelelane. Idonki yize seziphelile kakhulu abantu bakhalile indawana indawo yonke nale abanye abasela vele.
Usophuza umhlanga weMcwazini Village ufakaza ngolahlekelwa kwabantu izifuyo zabo kulindawo.
Vele sesihlala abantu izakhamuzi sesihlalela evalweni amasela sebhakile lapha kusafuywa la iqiniswa kusafuywa njengamadonki haya ayaphela ngesikhathi sisiba la madonki la ngabe namhla abantu kabathwala nzima ukwenza imisebenzi yabo kodwa awasozibona umuntu ngazeyithenga sasiyavuka ingekho. Amapholisa asincedise. Lathi siyazama ukuthi sizincedise kodwa ke siyafisa lokuthi amapholisa asincedise.
Wabotshwa umuntu wephumula kobulawayo kunyanga ezimbalwa ezidluleyo owayethengisa inyama yedonki. Abantu sebecabangela ukuthi mhlawumbe amadonki abo ayabulawa inyama yabo ithengiselwa uZulu. Usobhuku uyaphambili egcizelela ukuthi kungenzakala ukuthi uZulu wakobulawayo othenga inyama emgoqweni uthenga inyama yedonki.
Njengoba uzathenga kwesikhathi uyathenga inyama ungayazi ukuthi ngaphi isiyiphisiphisi ungayazi ukuthi ivele ngaphi. Ingozi yona le siyezwa kuthiwa amanye amadonki abonakala endaweni zephumula ngale egangenela manje ngala kungeneki ngaphandle nxa ukuthi uhulumende engancedisa abantu besithi besiya khona ngale nxa ukuthi azwakele kukanje kula mapholisa abalesikhathi
nxa sithi akungeneki benzani bayatshaya
babulala sile ngoba labo uyabizwa bekhuluma ukuthi lapha vele asifuni umuntu olobumbulu bakhe bajonjani bathi asifuni ubumbulu yani.
Isikhulumeli samapholisa esabelweni seMatopeni South, u-Assistant Inspector Moyo, uchazisa ngokwenzakala esigabeni lesi.
Thina njengamapholisa eMatopeni South, sithanda ukukhuthaza uZulu ikakhulu esigabeni seMatopo kwelekhezi. Bananzelele kakhulu izifuyo zabo, ikakhulu obabhemi. Silabo abatholakeleyo eSontala, sebequnywe indlebe okwenza ukuthi abantu abanikazi behluleke ukubananzelela. So, basophanini kakhulu izifuyo zenu kuzigebe ngalezi sithi ingalo yomthetho izalibamba.
Izakhamizi zicela uhulumende angenele ngoba amapholisa sehlulekile ukubamba amasela njalo zithi azikwazi ziyalimangani lonyaka njengoba amadonki esephelile. Ngiyimele Studio 7 ngisemncwazini eMatopo, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Silvio Berlusconi wayengumkhokheli wakwele Italy ngasekho. UBerlusconi wayesaziwa ngokuthanda ukukholisa emaphathini lokuya emacansini labesifazane abaningi ubhubhe namuhla. Akwaziwa ukuba ubulewe yini. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba sokulungiselelwa umngcwabo wakhe. Kulabantu abalitshumi abagoqela kade betshada abafe engozini yomgwaqo kwele-Australia. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba imoto kade behamba ngayo ebithwele izethekeli ibhewuke entabeni okulenkungu e-New South Wales izolo ebusuku. Usebotshiwe obetshayela imotali. Sokuhlengwe abantwana abane ehlathini kwele-Colombia abahlale egangeni okwenyanga ezingamajumi amane kulandela ukuwa kwendizamtshina akade behamba ngayo. Abezindaba abe-Reuters bathi abantu bamangaliswa yikusila kwabantwana laba okwesikhathi eside bebodwa egangeni. Balwa okumangalisayo kule-Sudan okulempi yomvukela. Kulamazwe ambalwa azama ukulumisa impi le eqhubekela phambili ngamandla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu eZimbabwe bakhuthazwa ukuba besebenzise ngonanzelelo imbawula ngesikhathi samakhaza. Ingcwethi kwezempilakahle zithi imbawula zibulala abantu abaningi minyaka yonke ngoba kayisetshenziswa kahle ngozulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ingcwethi lezi zithi ukusetshenziswa kwembawula ezindlini kuvaliwe iminyango lamafastela kwenza ukuthi ikhiphe umoya obizwa ngokuthi yi-carbon monoxide ohitsha umuntu acine elahlekelwa yimpilo esebuthongweni. Zithi lokhu kungenxa yokuthi i-carbon monoxide igcwala masinya ukwedlula i-oxygen ephefumulwa nguzulu, kungakho iyingozi nxa kuvalwe indawo ezingenisa umoya ovela phandle. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, udokotela esibhedlela sempilo, uchasisa ngokusetshenziswa kwembawula ezindlini.
Uyaxwayisa ukuthi linanzelele ekusebenziseni imbawula. Imbawula zingaphambanisa into eziningi. Nxa kuyukuthi imbawula le ele-coal eningi livale, bese livale emnyango lithi liyalala ebusuku, iyingozi empilweni zabantu. Kumele abantu basebenzise imbawula nxa sebesiyalala, imbawula zifakwe phandle zingaze kwalalwa kuvalelwe endlini. Lezi zona ezenziwe ngekhowulu vele umnyango lasemini ungaziwavalwa.
Umongi umnumzana Thulani Mahlangu uthi intuthu ephuma emalahleni embawula iyabulala nxa umuntu engayihotsha.
Imbawula ziyingozi ngoba zile ntuthu ebizwa kuthiwa yi-carbon monoxide. Li-carbon monoxide ayizwakali umnuko kodwa iyabe ilokhu isiba khona. Njengoba abantu abaningi bevala iminyango, bevala lamafasitela nxa bengangena endlini, kusho ukuthi umoya esiwujayileyo awusangeni endlini, kuyabe sokuthi kutholakala leyo carbon monoxide kuphela. I-carbon monoxide ingangena emzimbeni ayiphumi, izahlala lokho ikhona okugcina kubangela ukuthi umuntu afe ngenxa yokuhotsha lintutho okuthiwa yi-carbon monoxide etholakala ezimbawuleni.
Umnumzana Joseph Nkomazana, unobhala wenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu kumele benanzelele lapho ababasela khona umlilo labantwana ukuze kwenqatshelwe ingozi.
So isikhathi somqando sinanzelele into zomlilo, sinanzelele lapho esiphasela khona imlilo. Iya kulanto singayenza vele siphakathi kodubo. Asila mali zamagetsi, amagetsi akhwela. Uvimanti siyabona ka izethu iyakhweza. Njalo ikhweza wona amagetsi angkhona engekho. Nxa engekho kunzima ukuthi siphonge ukuhlala kungelanto eyenziwayo. Abantu begcina sebecabanga ukuthi khona badinge lezo nkuni babasemambawula bafake ezindlini.
Unkosikazi Melissa Chuma isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu kumele benanzelele ukuthi abalali le mbawula ezindlini kanye lokuvala ngci kugcine kungangeni moya.
Nxa sikhangela khathesi sesingene esikhathini somqando, kodwa okuqakathekileyo okumele sikunanzelele lokuthi sikwenze nxa sisebenzisa imbawula yokuthi akumelanga sivale endlini kungangeni moya ngoba kuyabulala, ikakhulu i-coal. Siyananzelela ukuthi iningi nxa lifake imbawula liyavala umnyango lamawindi, abanye baze balale ubuthongo bengacitshanga imbawula, okuyingozi kakhulu, abanye basuke bafiyele ebuthongweni.
Ingcwethi lezi zithi akumelanga imbawula zifakwe duzane lezigqoko lokunye okufanayo. Zithi akumelanga uzulu alale endaweni okulembawula ngoba kulula ukuba bebulawe yintuthu engakhanyiyo i-carbon monoxide. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi enkayi esabelweni seMathebeleni North bakhala ngentengo yempahla ekhuphuka phose nsuku zonke kanye lesivuno esingathola lutho lonyaka. Bathi uMangoye uselala eziko, kubika uNodaba Dlamini.
Izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akulamisebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa ukugukuteka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTogwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Sesihluphele, siyaswele ngesenti, siyabhema, kumele sigayise. Abula mali izitolo atesinto zankona ama price ankona alubhethu sikela kutwa $3 amafutha kutwa $4 abanye bathi $5 yalo ukuthi abe inkulumo nje yakwenza ukuthi ifike price control ngabona sibhethu ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emakhetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Asibesifisa ukuthi ngakuye ehlisa izinto lezi sithenge kuhle ngoba yazi avela kakuthengeki sibili, yazi noma uhlezi ekhaya yazi hhayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hhayi akusasicacelanga kuhle ngoba vele asivuna ngakulala lutho emasimini, so asikwazi lokuthi vele sizakwenza kanjani lonyaka.
Umnumzana Sithelo Mpofu laye ukhala ngentengo lesivuno esiphansi lonyaka uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikusweleka kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo.
Indlala inenge ebantwini ngoba vele already sesebolekana izimpuphu umuntu ayihluleke khona ukuyibisi la ubona abantu umuntu lefamily vele kaguzanga zuzelweni igogoko ubona ukuthi vele kalandle angakubhadala ngayo. So le ntengo vele na yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ukhoge ngoye susidlala izindumba zona ezoqeda idubona ukona amafutha.
Umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa ikusweleka kwamathuba emisebenzi.
Ukuze uthole umuntu ehamba hamba kwela bethelisa something bezothenga something eshop uyabesebenze somewhere wasebenzela enxenye uChise Dinner enxenye ugamulile enxa uhamba wabanje inkuni abanye bazidilivelela inkuni ngona bezokupheka ngama 5 years umuntu khona bezokuthiwa imali.
Ukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu. Unkosikazi Siphathisiwe Mabhena othengisa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola leMelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019.
Sokudula amahulisela amaningi kathesi vela njenge-ecocash iyabe iphezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodwa ukuthi vele lo lanxa uyithwele ngefoni uyawufaka lokuthi awula mali.
Umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uzulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla.
Sesifisa ukuthi nxa kungaba lamaloni nje sakwazi ukuthi siyeboleka imali kugovernment. Ugcwalise ishopu yakho. Uyigcwalise ishopu ukuthi uzathengisa nearly 3 months ungawodanga. Ngesikhathi uthengisa lapho uyabuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali wabeyikweletile.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana.
Ziningi izimali abangazinikwa enye nge-Women's Bank, enye nge-Zimbabwe Community Development Bank, enye nge-Women's Development Bank. So zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities.
Abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke zonke isikhathi senu balaleli beStudio 7 akasizwe ukuthi lamhlanje lithini ngalokho elikubhekane lakho njalo lokubengelela izihloko labangani.
Salibonani, salibonani mahlabezulu. Igama lami nguPhathiwe Sibanda, ngikhuluma ngikwele South Africa ngokokuhlala. Uhluphe engibhekane lalo okwamanje ngilomne wethu owabotshwayo eBotswana usedonsa inyanga. Kodwa ngiyabonga ukuthi izakhamizi eziduze nami labangane ayi bayangincedisa kakhulu ukuthi singenza njani ukuze aphume. Yena-ke wabotshela ukuthi wayehamba ngemoto elomuntu ongelazincwadi babupha bonke abantu ababephakathi kwale moto, kodwa yena hayi icala akalenzani, izincwadi nje zalabantu ehamba labo yilo kuphela uhlupho engibhekane lalo okwamanje. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami zonke, ngibingelela umntana wami Admire Moyo, ngibingelela umama wami ekhaya umama zala wami, ngithanda ukudlala laye ngithi ngusihluzeni, usihluzeni kamadlela. Ngithanda ukubingelela ugogo wami Mahlomuka wasekhaya entunungu esigabeni saseplumtree, unyoni umfana wembuzi zami oyelwisa inkomo zami ekhaya, uDaniel Ngwenya umntaka mamazala ezindlala njalo.
Salibonani, mina ibizo lami ngingusithabile Nkomo, ngihlala koBulawayo eZimbabwe. Into esisihlupha lapha koBulawayo bakithi yikuwa kwaya kwamandla edola esithi RTGS. Sesihlutshwa yikhonokho ukuthi uze uthenge isinkwa sakoProton sokumele ube le 10,000 bond ukuthi ugade umthova ukuze uyefika koBulawayo. I-10,000 bond. Sokusithayiza ngamakhanda kakhulu ispeciality nesilabantwana abafunda enzikini yedorobhu, ngoba ukuthi umntwana agade ekuseni esiye esikolo agade ephendula sokumele abe le 20,000 bond, okuyimali enzima kakhulu ukuthi uze uzibone usibambe imali engange 20,000. So yinto esingathi isihlupha kakhulu kokuthi usiyaphela linyanga kaJuni asikwazi ukuthi kuyabe umthova usuyimalini, ngoba sikhuluma namhlanje nje isinkwa siyi 10,000 umthova uyi 10,000. Ngiyabonga, ngibingelele kuyo yonke imuli yasephelandaba koBulawayo, ngibingelele kunye labantu abami. Ngiyabonga.
Igama lami ngubekezela Ngoma, ngihlala koBulawayo. Izinto current zizima ngenxa yama-exchange rates lanilani laba, kwenza kube nzima ukuplana for whatever, particular labantu abalezimali emabhenki lanilani lama-prizes suddenly seyahikile. And amanzi asilele ezweni lethu la, amanzi ashota, lamagetsi akunzima, hopefully kuzalunga one of these days. Currently hhayi ngingathanda ukubingelela abantu abami lo medem aba my two boys and the wife aba it's okay, thank you so much.
Le yimbono yabalaleli beStudio 7 bakhuluma sibili abantu. Nxa ufisa ukuthi ungene kunamba ke ukhulume labantu, thumela i-audio yakho kunombolo ethi 202-394-4872. Wathi ngiphinde njalo lapho ke ababhala ngelahle kumbe ngokunye ubhala ngozwani, nanso khona ngapho ke nxa ubhala enhlabathini ubhala kuzwakale phela 202-394-4872. Lingakhohlwa njalo ulive talk namhla sikhuluma ngokunikwa kwamunye undawaningi sithole isicoco sobuqhawe belizwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye bezilazo. IZimbabwe Electoral Commission ikhuthaza abancintisa kukhetho oluzayo ukuba behambise amaphepha abo masinyane kudale le-nomination court. Inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe ithi ilamalunga edlula inkulungwane ezine ezigabeni ezithiyeneyo eZimbabwe. Siluqhube lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa umthembo Stemba ukeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.